Abenhlanganiso yeZimbabwe HIV and AIDS Activists Union abakhankasela lokulwela amalungelo labo abaphila legciwane babika ukuba iningi labaphila legciwane ngabayanga okubenza banganelisi ukuziphandela. Bathi lanxa ekhona amalunga alinhlanganiso asaqinile, iningi labo liphila ngokukhongozela sikhathi sonke ngoba bengelakho okungabaphathisa ukuze bazinakekele. Umkhokheli walinhlanganiso yeJawu engomunye njalo walabo abasungula linhlanganiso, uMnumzana Bernard Nyathi, utshele iStudio 7 ukuba luzaphathisa kakhulu oluncedo nxa bethe balutholiswa. UNyathi uveze njalo ukuba abe ofisi yommeli weChina eZimbabwe batholise iJawu uncedo lwezigayo ezintathu. Uthe okubajabulisayo kakhulu abenhlanganiso yakhe ngalesi sipho yikuba lolu ncedo ngolokuqala ukutholwa yinhlanganiso yakhe selokhu yasungulwa ngomnyaka 2006. Uthi lanxa kungani kulutshwana abakutholileyo kungcono ngoba kuzaphathisa ekuthini leyo nzuzo etholakalayo ekusebenzeleni uZulu ngokugaya amabele izaphathisa ukuqhuba inhlelo zenhlanganiso yakhe. Uthi lokhu kuzaphathisa kakhulu ekwehliseni udubo lokukhongozela kokuphela kwalabo abaphila legciwane.
Ngokuthi nxa ungela mali kawuyenzi into oyifunayo, even ukufaka ama-advert, even ukuhamba uze ufike eplam techolojo khona ngale kawufiki. Kodwa nxa ula ma-resources akho, i-advocacy yakho iyasebenza. So le imali izasinceda ku-administration purposes. Khathesi ukuthi uthi wena ulo-coordinator kobulawayo engatholi lutho ngesikhathi sonaleso, hanje abona ukuthi yena yena akasoze asebenzele i-organization.
Lanxa yethi bebekhangelele izigayo ezilitshumi, ezintathu lezi zizasiwa emaphandleni. Lezi ndawo ngezibalisa iMurewa eMashonaland East, iMount Darwin eMashonaland Central kanye leRusape eManicaland.
Kuprovince khona labo bafika ngemali yesigayo leyana badinga okuyi-ofisi kwabo okuncane lokuyikhompyutha kwabo, sicela ikhompyutha beqalise lokwenza ama-joining fees, ama-form and what, then the province start to run. Because ukuthi sirun esiku one place kule zinto ezenzakala etholoji, kule zinto ezenzakala eplumt ezifuna ukuthi yena yena ziyesolva yithi. So asikwanisi kuyafika khona ngani.
UNyathi uthi lanxa inkokheli enhlanganisweni yakhe izinikele ukusebenza ukuphathisa abaphila legciwane bekuyisifiso nje ngoba bengelazo indlela zokuba bakwenelise lokho.
For example, anjengoba kuthiwa empilo last time abantwana bebeethunelwa amaphilisi abantu abadala benika hafu. So thina besilesifiso sokuhamba but ama-resources ebengekho. Thina njengeJawu i-advantage for abantu abaphila legciwane ngoba thina we are a voice of the voiceless plus asimelelanga muntu, sizimelele.
Abenhlanganiso yebona ngendaba eziphathelene labaphila legciwane eye-National AIDS Council NAC bathi bayaluncoma loluncedo olunikezwe abeJawu. Umqondisi wogatsha lokukhulumisana loZulu kulenhlanganiso uNkosazana Madeline Dube ukhuthaza babankampani lezinye inhlanganiso ukuba babaphathise abaphila legciwane laba. UMadube uthi siyabongeka isenzo sabe ofisi yommeli weChina.
Ngakho ke ukuphiwa-ke ngokwenhlanganiso yeJawu izigalo kuza kutsho ukuthi bazaqalisa-ke ukwenza-ke imisebenzi ezabalethela imali. Bona-ke le nhlanganiso zabo-ke amalunga kuza kutsho ukuthi sebezafinyelela-ke imali yona leyo, benelisa ukuthi bazithengele ukudla, bebenelisa ukuthi labo baphile ngendlela engcono okwedlela lokho abayikho khona okwakhathesi.
UMadube uthi abenakhi sebekunanzelele ukuba iningi labaphila legciwane kungabantu abaswelayo ngenxa yokulahlekelwa imisebenzi loba ukungayitholi.
Iningi labantu abaphila legciwane uzabo uzinanzelela ukuthi ngabantu abangasebenziyo. Umuntu wayesebenza wasegula kakhulu, wasekhitshwa emsebenzini, kodwa wasethola ama-antiretroviral drugs, khathesi usephilile. So umuntu omele asebenzele kodwa imisebenzi kayikho. Ngakho ukuthi batholeke izigayo zonalezo kutho ukuthi bazanika imisebenzi kwabanye abantu, baphinde labo bathole imali yokuthi baziphilise bona kwabo.
Abokholo lwesiKristu bathi isenzo sabe ofisi kameli yeChina kuleli sincomeka, bakhuthaza abamankampani, abezenkolo ezehlukeneyo, abenhlanganiso eziphathisa uZulu ophila legciwane kanye labamahofisi abameli bakwamanye amazwe kuleli ukuba balilandele leli nyathelo elithethwe ngabe ofisi yabameli beChina kuleli. Umkhokheli weBible Ministries kuleli, umfundisi Wison Dutch, uthi abaphathisayo kumele banikeze uncedo oqobo, hatshi into ezizaphanga ziphele ngemva kwesikhatshana nje. Umfundisi Dutch uxwayisa abaphila legciwane laba ukuba babonanzelela bangaze bavumela ukusetshenziswa ngabale njongo yokuthola imali ngabo.
The motive behind it is what is very important. Who is initiating the whole idea? There could be some people who want to use them. And we understand if someone is affected of or living with HIV, health-wise is not strong enough. And if these people are empowered, how strong are they to come up with some any produce? How are they going to do it? What credibility do they have that they can produce something?
Abejawo bathi lanxa betholiswe uncedo lwezigayo ezintathu bebefisa ukuba ngabe zilithumbi. Babika ukuba sebese isicelo sabo njalo kwabe ofisi yommeli we-Iran ukuba abaphathise ngezinye izigayo lanxa bengakayitholi impendulo. Abejawo bathi lokhu yikuqala nje. Bathi uncedo lwalolu hlobo luyaphathisa kakhulu ukuqhuba inhlelo ezimbalwa ezijonge ukutholisa imali, ukuqhuba imisebenzi yokukhankasela phezu kokuphathelene legciwane kanye lomkhuhlane wengculaza. Abenhlanganiso yeJawu baveze njalo ukuba kusukela ngomnyaka 2006 lapho linhlanganiso isungulwa akekho ke wabatholisa uncedo ekuqhubeni imisebenzi yabo. Inkokheli zalinhlanganiso yizo ebezitshona ezikhwameni zazo ukubuthanisa imali yokusebenzisa ukuqhuba imisebenzi. Abokholo labo bathi bayazama lanxa bebhekane lobunzima labo kuthi umumo kwezomnotho elizweni lawo usungezelela lolu dubo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.